Adisenda baku VOA Ndebele.
Studio 7, ngolwesihlanu ekuseni mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, iningi lilokhu lisethula amazwi enduduzo kumuli yomufi uMnumzana Dumiso Dabengwa, owayengumkhokheli webandla lezaphu njalo ekhokhela ibutho leZipra ngesikhathi sempi yenkululeka, yena otshone izolo.
Dabengwa olukhawuthi ajeziswa kakhulu, ijeziselwa usikhokhelela thina njengesibutho sabo eseZipra ngemva kwalokho babotshwa nguhulumende ezano. Pho namhla uhulumende ezano ncasenguye babawazwayo, kutsho ukuthi bona bazitshela-kele ukuthi baba bazomuntu kungayifile.
Umhlangano webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa wokukhetha inkokheli entsha owe-Congress uyaqala namhlanje eGweru.
Kuzaxoxwa ngezinto ezimqoke zokuthi ilizwe liqhubekela phambili lihamba njani, njalo singenza kanjani ukuthi iindaba zomkhonomi, iindaba zokuhlupheka kwabantu, neendaba zokungaphumeleli kwelizwe zingalungiswa ngaluphi uhlobo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo, njalo likhumbule ukuthi siya live streama lolu hlelo kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele, lapho ongasibukela khona. Iningi lilokhu lisethula amazwi enduduzo kumuli yomufi uMnumzana Dumiso Dabengwa, owayengumkhokheli webandla lezaphu njalo ekhokhela ibutho leZipra ngesikhathi sempi yenkululeko, yena otshone izolo. Induduzo le ivela kumabandla ezombusazwe ehlukeneyo elizweni laphandle kwalo. Umongameli Emmerson Mnangagwa, inhlanganiso ezizimeleyo kanye labantu makhaza abathi uMnumzana Dabengwa wabancedisa empilweni ngendlela ezithiyeneyo. Asizweni omunye umlaleli weStudio 7 ozithi ngumpangazitha uhlala eBotswana, othi wayekubutho leZipra usithumele umbono wakhe ekhuluma ngalolu daba.
Silokudana okukhulu eqhawe lethu ubaba uDabengwa njengomunye webutho lakhe, ngithanda ukukhuluma ukulahlekelwa kwethu uDabengwa nabomnangako lapho sebeqalisa ukumbabaza. Kanye wazi kumbe isishona yini thina esiNdebele nawo asilante njalo esintwini, ukuthi sonke isikhathi bonke abantu ababathwalisa nzima. Dabengwa lolu khawuthi ajeziswa kakhulu, ijeziselwa usikhokhelela thina njengesibutho sabo eseZipra, sikhokhelela sikhulula ilizwe ngemva kwalokho babotshwa nguhulumende ezano. Pho namhla uhulumende ezano ncasenguye babawazwayo, kutsho ukuthi bona bazitshela-kele ukuthi baba bazomuntu kungayifile. Bazamani ukubhala imbali yokuthi kula bantu ababelungile, wayelunge njani phambi kwabo, nxa wayelungile wahlalelana entolongweni ulokhawuti waze wafela khona. Layolo mhlawumbe izinyalo zakhona phanae ekhona kuzinkwa khonale yize zaba ngakhona kokuthi aze afeka nje. Kodwa sebevuka besibabazela phambi kwethu bebabazi ukuthi uDabengwa wayengumuntu obambanisa abantu, ebambanisa lapha abantu bengathi isitha sabo sifile. Thina ithe silahlekeleyo kumthakazi, ithe silahlekeleyo Dabengwa inkokheli yethu, ulwazi lonke esalutholayo indlela esasifilwa ngayo. Nakathi sinokukhuthaza abafowethu ukuthi njengoba silahlekele sinje ngifuna sicabanganini. Sifakenini singavuselela izapho ngoba mbona ngani abantu besitwenini bayasisebenzisa, abantu bezano bayasisebenzisa. Kasidingeni umthokazi, sidingeni umthokazi, singazincindezeli silokhu sisafuna izibabe. Ibehluke bona bamaqhawe amakhulu bona boDabengwa, umsebenzi kubabe babazwasebabazifisa ukuthi engayile emathunini akhona, kungangcono ekufo wabo ulukhawuti egceleni kalukhawuti kunokuthi yena athwalele namhla kwembathiswa thina ubulembu emehlweni kuthiwa yirusi.
Lo mpangazitha owalwa kwimpi yenkululeko ekuviyo leZipra usithumele umbiko wakhe eseHebron kwele Botswana. Umhlangano webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa owokukhetha inkokheli entsha owe-Congress uyaqala namhlanje eGweru. amanye amalunga aleli bandla aphikisana lobukhokheli buka mnumzana Chamisa abezama ukumisa umhlanganolo kodwa umthethandaba unqume izolo ukuthi ubungeke uhluze isicelo lesi ngesiphangiphangi ngokunjalo uthe umhlanganolo ungaqhubeka umnumzana Chamisa uzakhethwa ukubana aqhubeke engumholi waleli bandla ngoba kungekho oncintisana laye kodwa abasekeli bakhe abathathu lezinye iziphathamandla bazakhethwa ngempela viki sixoxele sikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda
sikhangelela ukuthi kuzaba lengxoxo enkulu kakhulu ebizwa ngupresident Chamisa ithiwa yinkundla yemicabango kuzaxoxwa ngezinto ezimqoke zokuthi ilizwe liqhubekela phambili lihamba njani njalo singenza kanjani ukuthi indaba zomkhonomi indaba zokuhlupheka kwabantu le ndaba zokungaphumeleli kwelizwe zingalungiswa ngaluphi uhlobo njalo macobobana angathathwa ukuthi lezi zinto zilungiswe ngokushesha lakho ke ngibone ngani kuzaba lilanga iqakathekileyo kakhulu kumahlabezulu elizwe leZimbabwe ngoba iMDC izabe ilungiselela ukulungisa lokho sokuhluphe iZimbabwe ekwesikhathi lesile eside kakhulu
ungachasisela abalaleli dokotela Sibanda ukuthi kanje izikhundla lapho kulabantu abazancintisana khona yiziphi
izikhundla ezizancintiswa isikhundla vice president usecretary general uchairperson bone ngani lezo yizo eziqakatheke kakhulu upresident befanele lakho kulo mncintiswano lapho kodwa-ke akula muntu omunye ngaphandle kukapresident Chamisa ozibekileyo ngakho leso sikhundla sivele sesikhethe umuntu kudala
sibone izolo kulabanye abaye emthethwandaba bezama ukumisa lo mhlangano kodwa inkantolo yasuka yathi hayi akusoze kwenzeke lokho akukho yini okunye okungabuya buthi umuthumi mhlawumbe kuliphazamisa
siyazi phela thina ukuthi inhlanganiso yeZANU PF izohlale lokho iqhubekile ihlale lokho iziphathe kabusungu ngokuthi izama ukulwisana lo president uChamisa angiboni kuzasebenza ayikho into ezamisa ukuthi upresident uChamisa aqhubekele phambili esenze umsebenzi wakhe ekhokhela ibandla leMDC njalo ayelungiselela ukuthi alethe ingqubekela phambili yelizwe leZimbabwe senzela amahlabezulu elizwe lethu
lo mnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla leMDC ubekhuluma lo ntungameli inkomo yestudio 7 ekwelebhilithani ngesikhangele eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo ehlukeneyo iphephandaba levi chronicle lithi izitolo zikahulumende ezaziwa ngokuthi Silo Foods Industries eziqale ukusebenza ngenyanga edluleyo sezingamachumi ayisishiyagalolunyelane i-84 lokhu kuvezwe isiphathamandla se-Grain Marketing Board umnumzana Rocky Mutena othi impahla zithengiswa ngentengo efaneleyo kulezi izitolo okunye okuthengiswayo kubalisa impuphu, irayisi, idobi, iflawa, umngqushu, indumba, ukudla kwenkukhu lokunye njalo intengo ibikwa iphansi nxa iqhathaniswa lezinye izitolo. Umahluli omnumzana uSaya Mujaya izolo uthe kusobala ukuthi abahlanu ababotshiweyo besetheswa icala lokuqeqetshwa eMaldives ukuthi bejengisele elizweni bengabe badala icala utsho lokhu ebanqabela ukuthi bephume entolongweni ngemali yesibambiso eyebhayi izolo ntambama abahlanu laba babalisa omnumzana Tatenda Mombeyarara owe-International Socialist Organization George Makoni owe-Center for Community Development in Zimbabwe Nyasha Frank Mpahlo owe-Green Governance Zimbabwe Kamuchirai Mukura owe Community Tolerance, Reconciliation and Development, kanye lonkosazana Farirai Kumbonzwanda owe Rosaria Memorial Trust, betheswa icala lokuzama ukubangela ukudlwangudlwangu elizweni ngendlela yokuzama ukugenqula umbuso kamongameli Mnangagwa. Yes, Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be Studio 7 abase thumele wona ku WhatsApp.
Lo khulumayo isimo sasekhaya eZimbabwe sisihlanga wonke umuntu nje uyabona ukuthi hayi akukho lapho nje iZANU-PF esisakhona laba bantu abanayo inhliziyo yokuzwela abantu abahluphekayo cele le MDC nalo nginokulithandabuza ngoba usaphethe umnumzane uTswangirai nakho kwaba nokungazwani sabona uNcube sebengabantu asebesehlukana lobaba uTswangirai manje uChamisa esengumuntu oselambele isikhundla sengumuntu osewuxatshwana noma babhekele ihlalo ukuthi bahole bakhulise imuli zabo badle kahle thina sifale sisokola sibe sokhe sibavotela kungakho ke ngiyamlimukisa uZulu ukuthi mangaqaphele laba babusi baseZimbabwe. Ngiyabonga uNcube lo ubaba uNcube mangiza ubaba uNcube ophethe ngezemali. Angiboni mina ukuthi njengomuntu ofundile isifundiso esiqeqeshekile ukuthi angalandi ibhasi imile athi uyogibela ibhasi emile enganamasondo ayinanamasondo lebhasi uzoyiphusha inganamavili lapho angene khona ngibona ngathi uyazingcolisa ukufunda kokumenza ukuthi thina simbuke njengathi iphuphuke ezingafundanga.
Malo beauty kobulawayo vela amafutha nalaba bathi bawakwezile awakho nokuba khona. Izimota zitshona zilayinile then ungangena ezitoro akuna lutho oluthengekayo isinkwa sokuthi udle kumbula ludlile labantwana siyadula i-10 kg uyithenga 14 RTGS imali le ukuthi uyithole abantu abasebenzi vele abathi kumbuzama ukuziphilisa kumbe sithi ngama-vendors lawa babhizi batshona begijimisana nabo kathi bathi abantu baphile njani vele kungcono phela asiyekele sizithengisele masithengisa kumbe ngizathola i-$5 ngithenge 2 kg yempuphu ngifike ngiphekele abantwana abadle njengoba yenekweza kangaka ezabo izimota ziyathela kuphela ayisukuthi bayalayina aluba bayalayina njengabanye abantu ngabakubona mna ngisuke khona namhlanje etown akula lutho olutshintshileyo vele izinto ziyawesi inyama yona ngokwayasayili sesidla imbhida mbhida vele uzayidla imbhida naleyo ngelasitshwana ngoba kusela kuthi uyathenga impuphu abantu sebesidla kanye ungene kumagesi lapho kuzesa amagesi achishwa njalo nje vele izithebo ziyabola abazama ukuziphisa ngokufuya inkukhu iinkukhu zakhona ziyafa lazo vele akusela nto enhle lapha vele.
Mina vele bakithi angazi ukuthi ngizothini yazi impilo esiyiphilayo ayijabulisi neze ibuhlungu kakhulu nxa kuyikuthi kuliqiniso lokhu esikubonayo kumalokhu nje kuma-social media or kubonakala abantu begade phezu kwebhasi ikuyini khonjana yini ayenzayo. Yazi mina nginguye nje ngaye vele sengihle ngiyayekela ngoba hhayi impilo zabantu vele zisengcuphekweni kakhulu. Kusho ukuthi le nto nje iyalwelwa ngomkhulu bethu, iyalwelwa ngokhokho bethu, kusho ukuthi nje iphelele nje emoyeni.
Phila umatshelela oseHarare siyaphila kakhulu, hhayi siyathaba, lisenzela umsebenzi omuhle kakhulu, siyabonga sure.
Ngusingene eNkayinosi eMaluba Village kwaSivala. Lapha ngicela ukuthi ke ngilethe omunye umbono engibona ingani uba ignored ngezikhathi eziningi. Mina ngi-independent ngifuna ukulinika i-example mina la eka-MP weNkayinosi umama uNyoni. Kunenga sekwenzile okuhle kakhulu. Ungakhangela umgwaqo okhona eGwelitshena usiyahamba edulini ukhangelela upani gravel okhona egwamayaya usuyahlangana lawo lokhona ezidulini usiye enkayi gravel okhona emakhoweni usehla usiyafika engwalani usuyahlangana loyo upane gravel ukhangele esando lapha kwakuhlupha amanzi kakhulu kathesi banatha kujojo tank banatha amanzi ethemp ukhangele umgwaqo ongena endleni usikhobokhobo gravel ongena kuchipsivalo bayabahlangene gravel ukhangele egolitshana lapha kulesikolo esitraina abantwana ama-life skills esethi kucela ukuthi aqhubekele phambili ekhangele ezinye indawo ezinjengabo Maluba Village, Gamlani Mazambane, le mlungisi omama bayadibeka manje sonke sadibeka manje siyamdinga nje so these days ukuthi njengobana e-achievile kwezindawo aze achieve la kithi asikhangeleni izenzo zomuntu. Ngiyabonga.
Siyabonga indaba esizizwayo noma zisithole inhliziyo. Mina ngithi ekhaya soze kwatshintsha ngesihlomo esihlaleni ulokhe kunofaro ukuze abantwana basegibhithe abantwana baka-israyeli bephume egibhithe baphuma ngoba sebehlengwe ngunkulunkulu kodwa abaphumanga ngenxa yokuthi ufaro wayesesekhona. Ufaro waqala wasokolisa wakhishwa ukuze nabantwana bakhishwe waqedwa amandla. Thina ngeke kulunge ekhaya as long ufaro naye esesekhona unkulunkulu engakangeneli wasusa abantwana bakhe.
Lo kukhuluma ngosidambe bakithi usidambe daba laphana elupane njengoba ilupane kuthiwa izoba lidolobho abantu baphiwe izitendi kuyo le ndawo khona lapho duze nendawo ama-shopping areas ilokishi liqalela khona lapha bona abantu basuka bajabulisa abantu bakhohlwe ukuthi kune-business planning ebalulekileyo. If ilokishi lingaba kumama 4 to 5 even 10 kilometers away from a town angithi kuza create imisebenzi. Create imisebenzi yabo transport abantu bazothenga imchovo abantu abanelisa bazathenga izimota zabo imchovo ezabe zitransport abantu zibasuse elokishini zibafake edrobheni bese kuba labantu bamagaraji lawo bazavula amagaraji ngoba elupane kunje kule garaji eliyi-1 line pump eyodwa bese kuvulwa namashopu amaphathi ezimota namagaraji alungisa izimota yabo. Manje abantu bajabulela khona lo ukuthi uze umuntu esithi ye mina esami istendi sikhona lapha vele duze kwaba ngemva kwezitolo khona lapha ngemva kwamashopu okuyinto engahlambulukanga. So i-town planning yaselupane already vele mina kangisayipasisi kangiyipasisi khangelela into zakusasa. Hayi into zanamhlanje, hayi into zokujabulisa namhlanje.
Lawo ke ngamazwi abalaleli beStudio 7. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu elowathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 464 0318. Niyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sithande njalo ukwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook VOA Ndebele. Usanokhoza uthi linjani, mthokazi siyakhala ngeqhawe lethu. Yebo phela utsho umufi umnumzana Dumiso Dabengwa njalo uyasibingelela ke usano. UJohn Thomas uthi usibukele yena ekhona le eZambia. Hayi, ngizabala njalo eminye impiko yenu ngabona kwamanje isaginywe ngomakhalekhukhwini wami. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ukwetheswa kwamacala amatsha kumnumzana Julian Assange owaveza impiko efihlakeleyo okwaziwa ngokuthi iWikiLeaks isidanise abalwela ilungelo lokwethulwa kwempiko abantu bekhululekile labanye. Bathi amanye amacala awetheswayo ayafana nje nokwenziwa ngabantu izintatheli izindaba nsuku zonke nxa zisemsebenzini. Kodwa uhulumende uthi kamboni njengentatheli izindaba umnumzana Sandi, kodwa isephulamthetho ikakhulu owe-First Amendment. Ele Central Africa Republic lithi liphakathi kokukhalela abantu abangamashumi amahlanu ababulewe edolobheni eliduzane leChad ngabacatshangelwa ukuthi liqembu elwaziwa ngokuthi 3R. Njalo uhulumende walelo lizwe uthi kufanele iqembu leli lilethe abayibo ababulele laba bantu ukuze bajeziswe. Isililo lesi sizathatha insuku ezintathu. Njalo umanyano United Nations usulondoloza ukuthula kulindawo. I-3R le ibikwa ibizele umhlangano lezakhamizi yaphongudubula abantu nje mahlayana lesizathu singazakali. Omunye wabatshonileyo ngowesifazana wesonto yeRoma iNan obe leminyaka engamashumi ayisikhombisa lasikhombisa i-77. Kwezenzakala eMelika, umbukiso weZim Expo uqala namuhla edolobheni leChicago kwelemelika lapho kukhangelelwe ukuthi kuzaba labantu abaningi abazobukisa impahla yabo inengwe izizalwane zeZimbabwe. Njalo kulemincintiswano embalwa kanye lemidlalo yenguqu. uKids Dube Studio 7 usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Osomabhizimusi abadabuka eZimbabwe bazavukisa impahla etshiyeneyo embukisweni lo lapho okuzakwenziwa khona umhlangano wabosomabhizimusi njalo kwenziwe umncintiswano wamantombazana weMiss Zimbabwe USA. Abadabuka kwele Zimbabwe bazavela emazweni akugqela eleMelika, eleCanada, eleBritane lamanye amazwe. Omunye wabaqondisi bombukiso lo, umnumzana Quite Ncube uthi njengenhlala yenza izithunywa zesigodlo seZimbabwe kwele Melika zizabe zinika abantu amaphepha aqhakathekileyo akuqela awokuzalwa lamapassports.
I-embassy sidlelana layo kakhulu iminyaka yonke isenza iZim Expo i-program yethu. Uzabona ukuthi iprogram ngeFriday emini ngeSaturday ilanga lonke siyababiza beze bezoprocessa ama-passport, lama-visa, lama-birth certificate. Siyayisusi embassy eWashington DC, siyithi qithi eZim Expo. Konke akwenzayo ehofisini ye-embassy bakwenza eZim Expo.
Kulabantu abaningi abathi sebethole inzuzo etshiyeneyo ngokuya embukisweni lo. Omunye wabo ngumnumzana Mandla Gumbo Mguquko.
Iyo ukuthi sihlangane abantu abase-America, like abantu abase-America lapho ukuthi lathi sibe siyahlangana sikhiphe i-stress zomsebenzini. So into e-right njengiyibonayo ukuthi into ehlanganisa abantu. Mina uzimis for, to be honest, ngathola a lot of friends and then for a lot of my business partners, yabo. Ngala ngumuntu othanda like mina mintu entertainment, so ngathola like ama business partners, ngathola ama deals. I mean, it's a lot of things you can gain from Izim Expo. You find vele abanye abantu kugcina sengabangani like for life, yabo. Ukungelo okumphathileyo lami ngile time kanye, hayi awun mind nje mkube ngihamba all the time ngokuthi I mean yiyo indawo okuhamba la usiyakhupha i-stress. Kulabanye abangakwanisiyo phela ukuhamba emakhaya abanye lama-papers phela lapha, so the only time okwanisa ukuba ligada yokuthi la obona bekhaya ungani ufile ngani usekhaya even ungekho ekhaya. Yabo seZim Expo la ukuthi yindawo la yakufika ukutshaya ngumoyo ukhohlwe la uxoxa ngesayini whatever isihloko sikhulumayo.
Umnumzana Hendza Msibanda uthi kuthakazelela umdlalo wenguqu.
Ngathi in terms of umdlalo wenguqu kumnandi sibili ukuthi uhlangane labanye, uhlangana lama former players abeZimbabwe abaningi dlala likholise nje and amalo kuze nama-prizes angkhona amahle kakhulu, mina sengawini ama-championships angu-2.
Unkosazana Musa wenkosi Ndlovu laye uthi uthanda umncintiswano wamantombazana lokudla kwesintu.
Kuhle ukubona amantombazana ekhaya nokuthi isikhathi esiningi sikhangelele ukuthi yinto yabantu owamantombazana amahle, kodwa ngosisi abafundileyo betshengisela le zinto abazenzayo behlezi elizweni laseMelika. Esikhathini esiningi kuyakuthi ngesikhathi sika Miss Zim USA balethe abahlabeleli abavela ekhaya, ithuba lelo lalo lihle kwabantu ebantwini ababevele befeedbackhetha ukuthi baye khona.
Okunye okuzakwenziwa lonyaka embukisweni lo ngumncintiswano wabatshaya ingoma obizwa ngokuthi Clash of the Disc Jockeys. Ukudla kuzabe kunguthaphuchiye. Ngimele iStudio 7 seWashington DC ngoGibbs Dube.
Siyabonga Dube. Kwezomculo namhla sileqembu leBlack Mambazo lisithi lona abantwana.
Thina singabantwana abancanelanga uyibola babantwana bamambe mama uyibinala babantwana bamambe mama uyibola abantwana abancane bakankulunkulu uyibola abantwana abancane bahlale ethempelini mauyizolela izingane zikankulunkulu usiyababona abantwana bancana bahlale ethempelini kuuyiba abantwana mama hausiyabantwana mama uyibo Abashana tembeli usizi usizi
Chabalala leqembu le Black Mambazo bathi abantwana ayisikhumbuzo umlalazi uthandile lomculo uthi isintu lamasiko yeyo indlela umuntu omnyama amele ayilandele. Siyabonga Black Mambazo kamshengu Chabalala. Manje ke inengi lilokhu lisethula amazwi enduduzo kumuli omufi umnumzana Dumiso Dabengwa owayengumkhokheli webandla lezaphu njalo ikhokhela ibutho leZipra ngesikhathi sempi yenkululeko yena otshone izolo. Umhlangano webandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa wokukhetha inkokheli entsha oweCongress uyaqala namhlanje eGweru. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.